Lolu sizo lwamukelwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubonwa ngamalungelo alabo abathuthela kwamanye amazwe olwe International Organization for Migration IOM. Usizo lolu lubeka luzaphathisa izakhamizi zenkayi ematopo emzingwane ezakha kanye lemwenezi ngemva kokunanzelela ukuba ezigabeni lezi imizi eminingi ikati selilala eziko. Isikhulumeli se-IOM unkosikazi Fatsai Nyamande Pangeti uthi uhlelo lolu luzwaqhutshwa okwenyanga ezilithumi lane 14. Lokhu kuyindlela yokusiza ngitsho lalaba ababephume elizweni njengeziphepheli kumbe ukuyadinga amathuba emisebenzi kwamanye amazwe cede baphindela emuva kodwa sebengasela ndlela yokuziphilisa.
Uhlelo lolu luze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi imwenezi, izakha, inkayi, imathobo lemzingwane zindawo ezilendlala engabe ibangelwa yokuguquka komkhathi njalo lokukhuphuka kwentengo. Uphenyo lwe-IOM lutshengisa ukuthi labo abaphetheya bengaphenduka kugcina kuswelakala imali engaphilisa njalo bayabe bengasela ulwazi lokuphila kulezo ndawo.
Unkosikazi Nyamande Pangeti uthi inhloso yabo ikwethulela izakhamizi lezi indlela zamabhizimusi abangazenza ukuza loba uhlelo seluphelile besale bemi ngenyawo zombili ngoba bazabe sebehlonyiswe ngemfundiso zokuqhutshwa kwezamabhizimisi.
Uhlelo lolu luzabangela lokuthuthuka kwamabhizimisi esigabeni abahlala kuzo njalo luzancedisa futhi laba abaphendukayo ngosizo lolwazi lo-counseling.
Esipha umbono wakhe ngalolu hlelo umnumzana Themba Ndlovu ongumphathi siqinti sentunjambila ematopo uthi njengenkokheli yomdabu balokudideka ngesimo sokuguquka komkhathi esesithiye iningi lisebuyangeni.
Ngikhuluma nje kathesi izulu lithanya lithwele sibili and lithwele uThekwane kodwa kulomoya omunye obuya uthwele izivunguzane ezisabekayo ohle ulixotshe ubone amayeza akonephephuka asikwazi ukuthi lo nyaka kuzasiphathelana emakhaya lapha futhi abantu bathola yikhona okuncane ngomnyaka ophelileyo kodwa sokwaphela kade sebeqale sibe iningi labo ukuthenga bayathenga ukudla bayathenga ngoba amabele abasephelile.
UNdlovu uthi le mizamo yezakhamizi yokuziphathisa ngezokulima kayisela nzuzo kangako ngesizathu sokwehla kwentengo yezilimo ezifana lembhida kubangelwa yikwanda kwabasebeyilima.
Iningi labantu bebephila ngokulima imbhida ephila ngokulima imbhida ibikhona sibili kodwa lamandla akhona asekho asehambile okutsho ukuthi sokuzabathwalisa nzima yilaba abantu ukuthi imbhida yabo le beyithengisa bayithengisa emakethe koBulawayo njalo futhi ngale iprice yayo ayiseyiyo leyana ebebeyikhangelele njengoba kala bebeyithengisa engxenye isitha nge-$2 athe sengxa sokuthiwa $2 for $2 abantu labana sokubathwalisa nzima ukuthi benelise ukuthi bethole imali zokuthi bethenge ukudla bebuye bebhadale nendleko zezimota nxa eziyabe zibathwalele phela khonapho.
Unkosikazi Elina Ndlovu ongomunye wabakhangela ngezempilakahle kaZulu uVillage Healthcare Worker emangweni wenkayi layo uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi isimo sendlala emagumeni kanye lokugugudeka komnotho welizwe sekudala ukuthi ontanga baswele imisebenzi okugoqela lalabo ababuya sebephelelwe ngumphako bevela emazweni angomakhelwane anjengawe South Africa.
Indawo le yomile kakhulu, abantwana bayalamba, abatsha kabasebenzi kanye labadala labo amandla okuphanda kawasekho. Sibona abantu bethu abaningi begcina besehluleka lokuthi bengenzani kumbe bathalazele ngaphi okuyikho sokusenza banathe izinto ezifana labo ntshengo.
Ngokutsho kwe-IOM kuzasizwa imizi efika inkulungwane phose ezimbili 1850 kuthi phezu kwalokhu bathi bazaqhuba uhlelo lophenyo bekhulumisana lezakhamizi zalezi ziqindi ngenhlelo zentuthuko abangafisa ukuphatheka kizo ukuze benelise ukuzimela kwelakusasa. Babika njalo ukuba imali le izasetshenziswa ukuphathisa izakhamizi ukusungula amabhizimisi amancane. Abanye njalo bazaphathiswa ngemali yokuthenga ukudla phansi kohlelo lwe-cash-based interventions. Abe-IOM bamanyanela be-USAID besanda kuqhuba njalo uhlelo lunye eChivi, eChiretsi, eBikita, Gwanda, eBeitbridge, eChipinge, laseChimanimani. Ngimele iStudio 7, ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.